Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtuwa gazumu si ola mugela emoye ni ngolwesi tatu mshaga 3 kunhlolanja 2021 ngontunga milinkumo enda veni sekuseni lamhlanje kupupe abantu abangamachumi amabili 20 nge COVID-19 eZimbabwe isolo njalo watholakala abangamakhulu amabili alamachumi pose ayisikhombisa 266 belomkhuhlane lo amalunga MDC Alliance unkosazana Joanna Mamombe lo Sisiria Chimbiri bazaphindela enkantolo namuhla lapho uMantshi azaqhubeka ehluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail abebandla lezano PF basola izijeziso zenotho ezedeswe iziphathamandla zikahulumende ezine yibhilitane zonke lezindaba lezinye ziyalandela abantu abangamachumi amabili 20 nge COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamakhulu amabili alamachumi ayisithupha lasithupha 266 belomkhuhlane lo lokho kukweze inani lasebebanjwe lomkhuhlane laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu 33,814. Inani lasebebulewe yicoronavirus lona likhwele laya kunkulungwane elamakhulu amabili alamachumi amahlanu lane 1,254. Ele China lazise izolo ukuthi lizaphathisa iZimbabwe ngejekiseni yokuvikela iCOVID-19. Uhulumende yena uthi uphakathi kokuthenga amajekiseni afanayo kumankampani achiyeneyo. Kodwa kulabanye abathi kabasoze bahlatshwe amajekiseni la ngezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela inkolo zabo kanye lokucabangela ukuthi imithi le ilakho ukudala umonakalo emizimbeni yabo. Bakhona abathi njengoba imithi le ilungiswe ngesiphangiphangi kungenzakala ibalethele imikhuhlane engaziwa muntu ngemva kweminyaka. UChris Gande weStudio 7 uxoxele omunye walaba bantu umnumzana Maxim Kandla yena othi kuyasolisa ukuthi imikhuhlane esileminyaka iqeda abantu efana lengculaza ayikatholelwa imithi yokuyelapha kodwa owecoronavirus usutholakele ngemva kwenyanga nje ezimbalwa.
Abantu abafayo Dave besifa labo ngimini ukuhlale lapha lokwela uthi ay COVID ngaso kungamanga lokuyalo ngoba lakhethezwa lahlekelwa izinto zakuthola ukuthi bekugule umkhuhlane uthi hayi COVID hayi COVID bathi kulabanye abantu ukuthi khona bashilile kungela treatment nje abayibonileyo kuke katshele samanje sithi ngokwenjani abantu manje sila bangazenza belatshe yinto ake sibuye line meeting yethu yesintu sishele le meeting yangaphethe yamali yaba lijekiseni ngosiko lwabo.
Kodwa siyabona ukubana kule Jackson ezahlatshwa abantu besakhula abantu phose bonke elizweni lapho bahlatshwa iJackson ezokuvikela imikhuhlane efana labo ndingindi akuzange kube lokuthandabuza njengakathesi kuyini ke kathesi okungakubangela lokho
laphana kwakunesiqinisilo esokuthi bafuna ukuvikela imikhuhlane njalo kodwa imikhuhlane yona yana namhlanje thina sesikhona sibona sithukungula sithola ukuthi ama ngoba abantu abamhlophe babengahlatshwa.
umnumzana Max Mkandla isakhamuzi sakobulawayo. Ingcwethi kwezempila kahle zithi amajekiseni okwelapha icoronavirus alungile njalo zithi abukho ububi angabudala ebantwini. Abesifazana beMDC Alliance ababotshwe kuthange abathi umeli weHarare West edale lePhalamende uNkosazana Joanna Mamombe loSisilia Chimpiri bazaphindela emthethwandaba namuhla lapho inkantolo ezaqhubeka ihluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Ababili laba bebesemthethwandaba izolo kodwa akuphelanga ukuhluzwa kwesicelo sabo. Isigodlo sePhilitane eZimbabwe sithi sibheke ngamehlo okhozi udaba lokuthonisiswa kwababili laba bona abetheswa icala lokuthuka amapholisa ngesikhathi ezama ukubopha abasakhulayo ababetshengisela eHarare ngomvulo. Umamombe uChimpiri lomunye wabo uNesai Marova bake babotshwa nyakenye betheswa icala lokuqamba amanga ngokuthi bathunjwa bahlukuluzwa. UMarova ubebotshiwe la ekuthange kodwa wasuka wakhululwa. Okwamanje uChimpiri loMamombe bavalelwe eChikurubi. Esinye isiphathamandla seMDC Alliance umnumzana Job Sikala uphume entolongweni izolo ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso lidalele High Court. Kodwa abanye abalwela amalungelo oluntu balokhe bevalelwe ngamacala ehlukeneyo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli somkhokheli weMDC Alliance uDokotela Nkululeko Sibanda.
President uyathi ukuthi ukusetshenziswa komthetho njengendlela yokuncindezela kuyinto embi njalo uyazi ukuthi akusoze kwabisele emuva umsebenzi kaZulu okuletha inguquko kulizwe leZimbabwe nokuletha ukuhlala kuhle kwabantu. Uyakhuthaza njalo ukuthi laba abomthetho abangabe besetshenziswa ukwenza lokhu bakunanzelela ukuthi kungaba yinto embi njalo ibandla lika-president uSamisela lisozela kuyisele emuva.
ELePhilitane selingenele kulolu daba. Kuyanceda yini ukuthi amanye amazwe lezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zingenele kumbe hayi kuyaphelela emoyeni nje?
UPresident Shamisa ukhangelele ukuthi izizalwane zelizwe leZimbabwe yizo ezizakhulula ilizwe kodwa uyatsho njalo ukuthi izizalwane zeZimbabwe zinelungelo lokuthola ukuthula nokudinga ukuphindisa ilizwe kungela kuhlukunyezwa. Ngakho lokho kwenziwa amanye amazwe ekhangele amalungelo abantu kukuwo la amazwe uPresident Chamisa akakuboni kuyinto efanele akhulume kakhulu ngayo. Kodaba lokuthi ilungelo labantu livela kuzi miso ze-United Nations iZimbabwe eyasayina ukuthi ingene kuzo ngalolo hlobo kumele ilizwe leZimbabwe lisebenze lilandela lezo zinqumo zamalungelo abantu.
Kahle kahle kukhona yini okunye okwenziwa ngumnumzana Chamisa ukuthi kube le nguquko amalungelo oluntu enanzwe elizweni?
Kungansuku zatshwala uPresident Chamisa uzakhipha umbiko omkhulu walo daba kuZulu weZimbabwe. Kungalekani kungaba kuhle ukuthi simele lowo mbiko vela kuPresident Chamisa.
Akukho okunye ongasichathekela ngawo lowo mbiko ukuthi ungabe ukhuluma ngani?
Ngeke phela ngigijimele umkhokheli phambili asimeleni aqedisise ukucabanga lokuxoxa izihlelo zakhe.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Kusenjalo ibandla leli lithi ukuhlukuluzwa kwabantu okufana lokubotshwa kwabomamombe yikho okubangele ukuthi eleBhilitane lethe seyiziphathamandla zikahulumende weZANU-PF ezine isijeziso zenotho ngomvulo. Iziphathamandla lezi zibalisa usikomitshi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga, umphathintambo wezomvikela umnumzana Isaac Moyo, umphathintambo wogatsha lwama-CIO umnumzana Owen Ncube kanye lowake wahola ugatsha olulinda umongameli umnumzana Anselm Namosanyatwe. Sixoxele lunga le MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Lokho bakwenza sikhangele isikhathi esidlulileyo lokho kusenzakala kathesi ukuthi amasosha lamapolisa bayahlukuluza kakhulu abantu. Sikhuluma namhlanje ilunga lephalamende le MDC uMamombe ubotshiwe labanye bakhe kuthiwa bathethise amapolisa ngazi bathethise ngendlela bani. So kuyatshengisela nje ukuthi amapolisa labo bonke abakwezomvikela ke balocuku yikho kunanzelelwe ke ilizwe ke leBhilitane labethesa lezo zijeziso kathesi ke izijeziso zemnotho lezo kazethiswanga ke singathi ke ngamapolitician kumbe amacivilian kuphela kodwa ke zetheswe abakhangeleke ngezombutho ke lamapolisa ke kunye lama-CIO.
abeZANU-PF Ndlovu bathi udaba oluhluphayo lapha ikuthi iBhilitane ilokhu izondele ukuthathelwa kwabelungu amaplazi ngohulumende.
Udaba lokuthathwa komhlabathi ludaba olwadlula kudala. Kathesi ilizwe leBhilitane nxa sikhangele likhangela phela ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu ukuthi abantwana beZimbabwe bakhululeke ungakanani kabahlukumezwa yini. Njoba nishilo abantu lokhe bekidnetshwa, abantu lokhe bebotshwa, singakhangela uMayor Harare uqede izinyanga ke evalelwe, singakhangela ke amajournalist oChinono loJob Skhala, abantu lokhu bebotshwa bona laba ebevalelwe kwesikhathi eside bathi lanxa lapho abaphiwa khona ibail kube sebehlaleke entolongweni bevalelwe kungani ngabantu asebepika kanti ngabantu abalindeleke ukuthi bahambeke bayethonisiswa emthethwandaba. Yikho-ke kuyananzeleleka-ke ukuthi uhulumende lo-ke ulocuku ulokuhlukumeza-ke izizalwane zeZimbabwe-ke kakula kukhululeka-ke ebantwini lokhu bebotshwa-ke abantu-ke bevalelwa-ke isikhathi eside. Yikho-ke ukuthi kukhulunywe ukuthi iBhilitane ibangisa abantu ngoba bathatha umhlabathi nje lizaba ikucatsha ngomunwe abantu besazi iqiniso ukuthi lo uhulumende ulocuku uyahlukumeza ke lo uhulumende ke kamnankagwa ke ulocuku okudlula ke uhulumende kamgabe. Yikho-ke kuyananzeleleka khona lokho amazwe kaphetsheya ke akunanzelela. Yikho-ke leBhilitane silibona ke libethesa izijeziso ke zomnotho lanxa bona bezala bephika bethi bayabangiswa lokhu lalokhuyana kodwa iqiniso sokuthi-ke kulocuku kulodlame kulokungahlonitshwa amalungelo abantu eZimbabwe. Abantu bayabotshwa-ke bavalelwe izikhathi bengelamacala, abazathi nxa sebesiyakhulula emthethwandaba sebetholakale bengelamacala kodwa behlalele isikhathi eside bevalelwe. Yilo-ke ucuku-ke olusolwa lubonwa ngamazwe aphetsheya kuhlanganisela-ke iBhilitane.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Akumangalisi lokho ikakhulu nxa kwenziwa iBritain izimele yodwa ngoba anti abancindezeli bethu abavele thina sibe siyikholoni yeBritain. IBritain yona anti iyakwazi inkomo ukuthi kusegcekeni ukuthi iBritain iyalwa ilwa okukhona indaba yeland abantu umhlabathi indaba yomhlabathi leyi amakhiwa la alokho ebuhlungu ngokuthatha kwethu umhlaba. Ngawo-ke hayi sonto emangalisayo leyo njalo hayi kambe iBritain iyodwa izimele yodwa njengoba ingekho kulokuzela u-EU hayi vele iyodwa izimele yodwa akusikho ndaba yokubhalela ekhaya ngayo le into nje yokuthi sizwe nje ukuthi sikule nto enjalo eyenzakeleyo but thina siyaqhubeka phambili njengelizwe sisiya phambili akulanto esimangalisayo ikakhulu nxa uyazi into nxa ivele isitheni sakho isenziwa noma kuyini okunjani vele konke okuyinto wakona vele kumele kube ngusathane njengendlela yakhona yokuthi ndiyakona yabe kuvele sitheni isitha siyasebenza isitha ebusuku lemini sifuna ukudiliza babuhlungu ngendaba yomhlaba kuphela kulalutho
kodwa njengebandla lezano PF baba gawule iliyake lihlale phansi yini lana elike lizinokamakhwapha libona ukuthi kungaphi lapho lingaba liphambanisa khona okulelethela izijeziso lezi
ukuthi kumbe abantu bezinokamakhwapha sezinukela namakhwapha kanti umuntu ozinokamakhwapha ngophambanisileyo phela kambe nxa sisenza izinto ezifanele thina njengamazimbabwezi ngesilandela isisekelo sombuso wethu sivikela abantu ilungelo loluntu vikele ulungu loluntu sokuthiwa khona kuzephulamthetho izephulamthetho eziyizo eziphambanisa ilungu loluntu kwesokuthiwa ilungu loluntu alilondolozwa isikhulumende weZimbabwe ayisikho lokho iZimbabwe ikhulumende yeZimbabwe ivikela ulungu loluntu ngendlela zonke ngokunjalo izephulamthetho ziyabotshwa asikhangeleni into ekuqaleni umuntu uyabenzeni kwesokungakhangela iphambili ekugcineni kuphela kanti wena uyakhangela ukuthi umuntu sesiyakwenda namhla ukhangela ukuthi umuntu ukhuliswe njani unjani njani suqalisa imbali yakhe kutenemendwe uyayishiya ngemuva qalise ukuqaliseni ukuthi uhambe njani wafunda wafika laphana wase siyagana nxa usukhangela wena khangela ukuthi umuntu uyabotshwa kanti uyenzeni ebotshwa amacala adalileyo amacala adinga ukuthi abotshwe kumbe engabotshwa nxa edinga ukuthi abotshwe umthetho weZimbabwe yotsho njalo ukuthi umuntu odale icala uyabotshwa ikhothi ibisisitsho ukuthi umuntu lo kalacala umuntu lo lecala ngokunjalo ikhothi kulamakhothi ayiwahluzayo ekugcineni kodwa so ilungelo khangela amazwe njengeSouth Africa ungakhangela iSouth Africa umuntu uyadutshulwa emini ayenzani abantu ba yenzani kangele kuthiwa ngale lungelo loluntu likhona kwamanye amazwe kodwa lapha eZimbabwe kuthi ulungelo loluntu eZimbabwe kulokuthula ungadala icala uyabotshwa ungabulala umuntu uyabotshwa ungarep uyabotshwa akula njalo ungakubonakala sasuvuka uhamba-hamba lapha yiko kuthiwa yilungelo lokuvikela abantu yilo ilungelo loluntu lelo sikhuluma ngalo
umnumzana believe kawule lilunga lezano PF Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi usikomiti wamapolisa enyakatho yemandebeleni umnumzana Erasmus Makoza ukululwe inkantolo ngebheyili izolo ngemva kokubotshelwa icala lenkohlakalo ngesonto. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli yamasoni Mnangagwa usephendukile emsebenzini evela kukhe. Fu. So kuyisikhathi seno balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani basakazi beStudio 7, igama lami nguNomazulu, ngibuya eCholocho kwesiphepha. Ngithanda ukuba ngumsakazo wenu oweVoice of America, osule minyaka engu-79 years old wasungulwa. Ngathi inkosi ngaliphathisa, uhlalwe njalo libambene. Ngathi ngathela umusa lothando yandise lensuku zokuphila. Labazukulu bethu, labantwana bethu, beyothole lowo msakazo lokhu nje uyisikhathi. Studio 7. Siyabonga kakhulu konke lisenzela khona. Libambe kanjalo otungameli o Chris Gandhi, o Gibson Dube, o Sthandekile Mhlanga obathabile. Kanye lezintatheli zindaba, sicela nibana libambe kanjalo bephephe lapha abahamba khona. O Thuso Khumalo, omlondolozi Ndlovu, wonke nje labanye sisibakhohliwe amagama abo. Siyacela ukuthi beyibambe kanjalo. Hallo labo Benedict Mhlapho wonke nje siyalifisela kuhle liphephela kulomkhuhlane weCOVID-19 siyabonga
mina iStudio 7 angiyishayeli ihlombe because isakaza ngesindebele nesishona kuphela manje ngizwa uJongo Kandemire kaningi athi yena utema sina kwakarerekela angimuzwisisi ukuthi mathi unotema lapha pasina kurerekela plus bona bakhuluma ama language ayi-2 kuphela Studio 7 yafana ne Radio Zimbabwe mina ngiyishayeli ihlombe mina
siyabonga Studio 7 usithethela izindaba zakuthi nisithele ukuqhubekani ezwenda ukuthi mina ngilana South Africa cha ukuqhubeka ekhaya kubhlungu kakhulu ngoba sikwazi ukuthi imali sikhale sifike kufana ngoba wonke umuntu ukhethwayo lapha singamazi noma uyayikhetha noma ukhethwa ngabantu akenze intando yabantu ngalo sekhona manje wangena wathina uzoletha imisebenzi uzoletha ushintsho kodwa ngathi uwes udlo lokuqala asazi ukuthi ngempela abantu balala kanjani bekwazi ukuthi baphatha abantu kabuhlungu kanje iminyaka eminingi kangaka kuhlungu kakhulu lokho ngoba siyaguga manje ukuthi uma ngiguga ngiphinde kubona emakhaya engizodlani uma sengilapha emakhaya kuba nabantu esebekhulile ababhekelelwa kubhekela nje lama-ovedi bebancika khona ukuthi uma befuna ukucikela phansi umbuso bababise bona ibuhlungu kakhulu le ndaba le yasekhaya ngizwa ubuhlungu kakhulu
Sanibonani bantu be-Studio 7 kunjani kodwa kuphila hayi ka siyawubonga simsakazo we-Studio 7 usilethela indaba ezinhle kodwa ke ngenxa yokuthi u-government vele siyamazi ukuthi uyacindezela lawo umphakathi waseZimbabwe ulawo unokucindezela kakhulu thina siyazi singabantu abadlala ekuqaleni lizwe lise-Rhodesia into zonke zisaqondile kodwa okokathi izinto emangazayo i-1 dlani linabantu any party noma yiphi party siyayibona sizano siyayiblema ngoba fanele mnanga kwayebulela abantu esikhathi samgrawundi ukuze kathezeke sezabe wesi ngoba sehlele esitulweni kuyacaca futhi ukuthi dlani labantu bezimbabwe lisebenzisa iparatete kakhulu ngoba abamhlophe abasezimbabwe behleli lawo alifuni ukubanika ivoice labo bekhulume alibafuni ukubavumela ukuthi le maparlamente bekhulume labo ngolimi labo lesingisi libacindezele kizo zonke izinto akula lapho elibakhethe khona kizo zonke umphakathi yonke yasezimbabwe noma yini lapho abafanele ukuthi labo bekhethwe belesikhundla liyabacindezela alibakhetha ngemaparlamente alibakhetha ngakumasipara alibakhetha nganga so lokhana yikokulubulala kakhulu uma licindezele isizwe somhlophe vele izimbabwe ngeke ithuthuke noma kumnyama kunjani ngoba labo bantu ngabakithi badabuke khona laphana ezimbabwe kuseseyirhodesia njengathi sasaloko erhodesia so kufanelanga libacindezele kufanele labo banike izikhundla le ngekutitsheni langaphi kuyo yonke umphakathi kuyofanele kuleyo kufanele labo bethole but mali bakhabele emuva lizazibulala wes siyabonga
njani kuzo zonke indawo lapho likhona yeya sezi ukuthi Britain faka ama-sanction kodwa ingafakela abantu vele abasengamakhehla labangakwanisa ukubusisitethi ukuthi bebuye bezobakhipha kuphela laba bantu basibusa ngombhobho abakazi njengakithi ngapha emathebhelelendi vela sibafunda ukubabona thina i-Britain ngayibuye le map izotshengisa amazwe lamabili thina sifunga ukubuswa ngukhayisa umntu wakithi esintwini sesidiniwe laba abantu kwanti labo batshontsha kakhulu ngamasela besiwa thi ye baqeda inkohlakalo inkohlakalo ngaphi igcwele emakhoti kibomejasrit inkohlakalo ngaphi igcwele emapholiseni emgwaqweni yonke le akula pholisi ezimbabwe akula mejasrit kulokho kuthiwa khona yenjani njani ababuye bekhupha abantu labo
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-United Nations ithi isithole ubufakazi obethusayo obukhomba ukuthi amalungelo oluntu kawahlonitshwa kwele DRC. Umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi umkhuhlane we-coronavirus ususehla elizweni lakhe. Sizigqibe ngodaba oluphathelane lemelika. Umongameli Joe Biden ukhulumisane lamalunga ebandla lakhe edale lephalamende izolo ewakhuthaza ukuthi apasise imali engange $1.9 trillion ezosetshenziswa kunhlelo zokuhlenga amabhizimusi labantu abathintwe kubi ngomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa abebandla eliphikisayo elama Republicans bathi inengi kakhulu limali njalo bathi kumele yehliswe ibe yi $618 billion kuphela. Abebandla lika Biden elama Democrats baphakathi kokudinga indlela zokupasisa limali eParliamente bengelasekelo lwama Republicans. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Hey, le ndaba inzima kakhulu, kodwa ngokubona kwami imali eningi kangaka le efuna ukuthi umnumzana uBiden ayinikeze abantu, ngibona ngathi nxa sesikhangela kokunye ngapha kwezomnotho, kakhulu ngigxile ku-inflation, ngibona ngathi kuzaba lentelela inflation kuzaphazamisa umnotho, ngoba le mali engaka njengoba ingene namhlanje esikhundleni useyithethephi yena, umbuzo wokuqala. Okwesibili, kambe kungabe kuyinto embini ukuthi mhlawumbe ngabe unikeze abantu imadlanyana encinyane aqale la athole ithuba akakhangelisisa izinto zonke ukuthi bezihamba njani lapha e-ofisini umnotho welizwe, nxa kuyukuthi ufuna ukunikeza abantu imali engathi ithe xaxa, athathe ithuba nje akhangelisise. Yebo, siyazi abantu bahlupheka bayaludinga usizo, kodwa ngokubona kwami ngibona ngathi imali le iningi kakhulu njengoba besitsho nje ukuthi hayi uhulumende kala mali.
Ungathi luqakatheke kanganani lolu sizo?
Alukho usizo olungaqakatheka noma loluncane kangakanani. Isintu sithi isizo somhambi kasingakanani singangophunjwana lombusi. Singasebenza lo sizo gake ukuthi ke sikhangelele umuntu odinga usizo. Noma ungazange wamsiza ukuthi umkhiphe phakathi kohlupho alalo, kodwa nje uye wamncedisa ukuthi asizakale okwamalanga amabili amathathu ngokomzuzwana, kuqakathekile. Kodwa mina ngokubona kwami nxa sikhangela lolu sizo ngibona ngathi luzancedisa abantu nje okwamalanganyana athize, kanti ke futhi lolo sizo kungenza ukuthi kahle vele lungasizi abantu ngohlupho lolu abakulo, ngoba lokho abangakuthola uthole ukuthi uphiwa leyo 2000 kanti wena vele usukoloda imali yentelela lapho ohlala khona ezinkulungwane mhlawumbe ezine. Ngakho leyo mali yebizasiza ukwehlisa isikolodo, kodwa uyakoloda ngokubona kwami iyabe ingenzanga lutho. Ngabe kuyadingwa isixazululo lulo esizoyenza uhlupho lolu luphelele, luphume luphele ukuthi abantu bakwazi ukubuyela emsebenzini, ngoba unikeza umuntu inhlanzi nxa elambile ikumsiza, kodwa akusikho ukumsiza. Kungcono ukuthi sizame ukuthi sakhe isimo lesiyana esokuthi umuntu lo muntu uyakwazi ukuyazigolela inhlanzi, kumbe mhlawumbe ukuthi labo kade bevele begola inhlanzi kuvuleke babuyele bayigola inhlanzi uze kudliwe.
Bakhona yini abalahlekelwe yimisebenzi obaziyo ngenxa ye-coronavirus?
Lo mkhuhlane we-COVID ulimazile kakhulu abantu, baningi kakhulu engibaziyo. Kukanti lami angeke ngazithola ngimile umsebenzi wesikhashanyana, kodwa-ke ayikwakuyakwalunga wokwa ngabuyela-ke ngendaba yana lo mkhuhlane. Kodwa iningi labantu bathiye bayathatha zona lezi mali zokusizwa ama-employment benefits kwaze kwafika ezingeni lokuthi ayophela, bathi abasenelisi ukuthi bababhadale. Ngakho laba bantu belahlekelwe ngumsebenzi babuya balahlekelwa ngelawo ma-benefits. Kunzima, kubuhlungu impilo abayiphilayo, balimele abaningi, abala ndawo zokuhlala, abala kudla, abala noma nje isixazululo esingathi nje siyabonakala kude naphana ukuthi siyabuya uhlupho lolu luzaphela. Kunzima mnumzana Nkomo.
Umnumzana Gary Twala Jackson yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamashumi amabili 20 nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kwatholakala abangamakhulu amabili alamashumi phose ayisikhombisa 266 belomkhuhlane lo. Amalunga MDC Alliance uNkosazana Joanna Mamombe lo Sisiria Chimbiri bazaphindela enkantolo namuhla lapho uMantshi azaqhubeka ehluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Abebandla lezano PF basola izijeziso zenotho ezeteswe iziphathamandla zikahulumende ezine yibhilitane. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Igama nguNtungamilinkulu.